Amalungu ekomiti ebona ngentuthuko yembuso yezabelo edalele ephalamende avakatshele idolobho leGwanda kulandela isikhalazo esakhwezwa kulelo dale yizakhamizi kaWard 5 ezibiskop North zikhonona ngokuswelakala kwamanzi, impompo ezihambisa ingcekeza kanye lemigwaqo kuleli lokithi. Sekuyiminyaka elithumi uZulu waphiwa indawo zokwakha ezibiskop North, kodwa iningi lokhu libhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi iningi liyezinceda ehlathini. UNkosazana Duduzi noMasilela yisegamuzi sikaWard 5 njalo ulandiselela umhlangano ngodubo ababhekane lalo.
Amasenzi awenothi esiwakhuluma ngawo azawaphiwa ngo-2009, almost 10 years now. Amasenzi lawo awaseziswanga, awala mgwaqo, awala mathoyilethi, iwaphayisi, akula manzi. Kuqala bekusesengcono ngoba abantu bebengakaphiwa ubuningi kule ganga lokuthi abantu bangayeka. Akusela ganga lokuthi abantu bazahamba khona. Osekusenziwa ngabantu abantu besebenzisa amaphepha ukuze bayenze amatoyilethi.
Loba nje imithetho emadolobheni ingavuma ukuthi uZulu ahlale lapho ngelamanzi, impompo ezithola ingcekeza loba imigwaqo, lezi zakhamizi zahlala ngemva kokuthenjiswa ukuthi konke lokhu kuzakwenziwa. UMnumzana Ndaniso Mpando isakhamuzi seGwanda uthi umasipala waleli dolobho uthethe lumkhuba kuhulumende wokwakha mahlayana nje.
Ikhansili siyakulahlekelwa konke khona lokhu. Yabe sizo adopta into eyabuya lohulumende ngo-2006 ngemva komrambathwini. Uhulumende wabuya lento okuthiwa yi-fast track ngenza ohlalani kuhle garikayi, kodwa ungahamba khona kwezenezo ndawo namhla uyajongiswela ukuthi wonkona ukuhlala kuhle kwakhona kungathi khona phani.
Iqula ledalele ephalamende belikhokhelwa ngumgcini sihlalo walikomidi uNkosikazi Miriam Chikugwa libonjwa ngamalungu alithumi lanhlanu. UMnumzana Mthokozisi Mpofu, omunye wabakulikomidi ongumeli wesilobele edalele ephalamende webandla leZANU-PF, uthi kumceke ukuthi akula kuzwana phakathi kwezakhamizi lomasipala.
Kungala kukhulumisana kuhle phakathi kwama-residenti lama-councillors ukuthi babone iway forward ukuthi kuyini. Kubuye lapha sakhulumisana labo sababambanisa ukuthi noka badinge indlela yokuthi kube le-service delivery, kungafaki abantu endaweni ezingalamanzi, ezingalamathoyilethi, ngoba kudalana imikhuhlane. So sithemba ngenkulumiso ezenze namhlanje labantu bazasala bebambene bemunye beqhubeka ne-development yokuthi isigaba lesi sithole amanzi, ngoba amanzi impilo phela ebantwini. Water is life.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Justin Majale uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi izakhamizi ze-Spiscop zithole amanzi ngokuphangisa.
Kube indlela ukuthi nxa yokuxazulula selifike ekupheleni ngoba selile minyaka ilokhu kuzame ukulungisa kusehluthi. So sikhangelele ukuthi lokhu esikuvumeleleyo singakulandela, sibulela lezikhathi nalaba abaresidensi babhadale lokhu kumele bakubhadale, sikhangelele ukuthi mhlawumbe lolu dolo kwaphela.
Umasipala ukhuthaze ukuba abe lobudlelwano lamankampani ayemba egolide abalisa eblanket mine ukuze athuthukise leli dolobho. Kusenjalo endabeni esemthethwandaba, uMnumzana Ukhanya kweNkosi Mkandla yena obesethesa icala lokubhidliza amafasteli lebhakani emahhofisini ebandla leZANU-PF ngesikhathi kokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwe-shutdown eZimbabwe ngenyanga edlulileyo utholakale ngelacala. Ulandise ngokubotshwa kwakhe lobunzima ahlangane labo ethoniswa esejele.
Icala lona nabe livele lingekho, ngakho-ke ngizwa ngikhululekile lasemoyeni lasenyameni ukuthi lo mthethwandaba nangwawumantshi ungithole ngelacala. Akudliwa, akugqokwa i-uniform ejele nangokwayo ngamabhenka nje le abantu bakhona baphikisa kwenyamazana. Isithwala sejele siningi kakhulu, kodwa into engekho yisitshebo, umfusho wespinashi lendumba nsuku zonke akutshintshi ngaphandle kokuthi mhlawumbe inkomo kahulumende izivele ibisiphiwa amabhandindi.
UMnumzana Nkanyiso Ncube lamhlanje utholakale le cala lokulumathisa amathaya evimba umgwaqo ekhonona ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota. UMantshi uMafios Moyo ugwebe uNcube ukuhlala iminyaka emithathu esejele, kodwa wesula iminyaka emibili esithi Ncube kumelanga adala icala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. umnyaka owodwa wesule ngesizathu sokuthi unqube uzasebenza ungelambadalo okwamahola ngamakhulu ayisiyagalombili lamathumi amane 848 hours esenza i-community service enkambeni yamapholisa eGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.